uMantshi uGloria Takundwa uthe ngokumthola elecala wahlawulisa umnumzane athi ndayibithi amadola angamakhulu amabili $200 kanye lenyanga eziyisithupha ezejele ezisuke zabekwa eceleni ngaphandle kokuba engaphinda edala icala lifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. UBithi wethula impumelelo yokhetho eyayiveza ukuba umkhokeli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa nguye wayenqobile kukhetho lomnyaka odluleyo, okuyinto uhulumende athi kwakungamelanga akwenze. Ekhuluma lendlala lezindaba phandle komthethandaba eHarare lapho amukele inkokheli ye-MDC egoqela uChamisa ngokwakhe labanye, uMithi uthe isigwebo asiphiweyo siveza ukuthi akalacala njalo uzaqhubeka namagqweda akhe. Bakhweze emthethandaba waphezulu we-High Court isicelo sokuthi lesi sigwebo sesulwe.
The verdict itself, I'm innocent.
Sikhangelele sisigwebo ngokwaso, angilacala, angisiyo sigebengu. Ngakho-ke sizakuyacela njalo emathethwandaba ukuthi lesi sigwebo sesulwe.
Khuluma ngemva kokwamukela uBithi uChamisa uthe loba ejabulise isigwebo kulokuthi alungise inkinga ezibhekane nelizwe, utshona ehluphana nenkokheli ye-MDC.
Excited that we have one of our pillars in the movement, one of our leaders.
Siyakujabulela sibili ukuthi sesilaye phandle omunye wezinkokheli zethu ohlukuluziweyo njalo obebotshiwe.
Mr. Biti is not just a public official, he's also a defender of human rights.
Ababona ngokulondoloza kwelungelo loluntu bathi lesi sinqumo somthethwandaba sisobala ukuthi sithethwe kuyamelwe icele likahulumende, okugcizelelwe la ngumbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena otshele abasekeli bezanu-PF ngempelaviki eMwenezi ukuthi uhulumende usezahlasela amagqwetha alwela amalungelo oluntu ngoba becathangelwa ukuba bajojozela uZulu ukuthi amvukele. Lokhu kudanise uZulu ogoqela esakamuzi seHarare umnumzana Themba Mleya othi lokhu yikuncindezela uZulu.
Ikhothi kaBithi le into iyasitshengisa sibili ukuthi iZanu PF ayisoze yatshintsha ikhathesi seyitholwe sebanjele cala, so njalo siyabona ukuthi abantu abaningi laba ama-activists sizakala lokwesaba ngoba babekhangela ukuthi icala likaBithi lona lathethwa njani, so bazama ukufaka ukwesaba sibile ebantwini.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thinisani Ntungagwa uthi isimo esiselizweni asimangalisi ngoba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye wayesebenzisa imithethwandaba ukwethusela abantu langesikhathi sombhuqazwe owegugurawundi.
Ukuhlukuluzwa kungaba yikuhlukuluzwa kwengqondo, ukuthi umuntu edinwe engabi ngesikhiwa esi-defocus, engabi le njongo azamele ukuyigijimisa eqondileyo, egcina engasabi ngumuntu olesizathu alokho akade kudinga. Lakho ma sikhuluma sibona ngabantu bezomthethwandaba, sike sabona ngama-80s ikakhulu ibandla elibusayo elalibopha abantu, abanye kuthiwa babetholakala belezikhali, begwetshwa iminyaka eminingi kakhulu bengatholi ithuba lokuthi bemelwe ngamagqwetha. Into le kimasonto entsha
akunsuku zatshwala amagqwetha etshengisele ezitaladeni zedolobheni leHarare phezu kokuba bebone ukusobala ukuthi uhulumende enguye oqondisa impumela yezinqumo ezenziwe emthethwandaba elizweni lonke. Laloba abezenkonzo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, amabandla ezombusazwe aphikisayo, labenhlangothi zempilo ezijeneyo ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe. Umkhokheli we-MDC uChamisa yena uthi akasoze avume ukukhulumisana nomongameli Emmerson Mnangagwa nxa lokhu wephula amalungelo oluntu kuqhubeka ngale ndlela elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.